Bona kuqakathekile lokhu okukhulunywe eZimbabwe Council of Churches ikakhulu thina ngapha eZimbabwe njengomgcini isihlalo weSadiki ukuba lindaba yokuthi abantu bayabulalana kuyadilizwa izakhiwo njalo siyananzela ukuthi iMozambique ingagcina ingena empini enkulu kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kube le ndlela yokuba iZimbabwe incedisane lamanye amazwe alapha eSadiki ukuba ngumlamulankunzi ukuthi kungenwe kuyesetshenzwa kulethe ukuthula ebantwini beMozambique. Siyananzela ukuthi iMozambique ibisiqhubeka isisiba lomnotho omuhle kakhulu. Kodwa lokhu sokuzayibisela emuva.
Ye, nxa sikhangela amanye amazwe aku-Southern African region khonapho ukulwisana khonokho kuseMozambique kutshoni emazweni anjengeZimbabwe, iZambia, South Africa, Malawi lamanje?
Kuyingozi kakhulu ngoba ngokokuqala abantu ababalekele impi bangene emazweni lawo. Njalo siyakwazi ukuthi iZimbabwe iSadiki siyasebenzelana. Nxa ilizwe lethu elilodwa lingani lilodubo kuba yinto eyafektha sonke. Ngakho mbona ngani kuqakathekile kakhulu abaningi bangene eSouth Africa ngalelangapha kithi bedinga ukuphephela, ukuba isiphephele. Akudingakali ukuba kuze kufike lapho ngoba mbona ngani into yokuthi uhulumende wethu la eSouth Africa labo Zambia bengangenela beyincedisa.
Siyabona ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye umgcini sihlalo weSadiki, kodwa abanye abantu bathi hayi kanye laye wayengenela kukhetho lolu ukuthi angalungisa kodwa khona kahle.
Mbona ngani upresident ngobudlelwane alabo labantu beMozambique engancedisa. Kodwa siyananzelela ukuthi vele yona iSadiki nxa ilungisa indaba ezinje aso Chelimane onguye oyilungisayo, kulungiswa labana be-Organ for Peace. Ngakho bembona kungaba yinhlakanipho ukuthi iZimbabwe icele abanye kumbe iSouth Africa, oBotswana labanye ukuba bahlangane bayelungisa bese beletha iripoti kuChelimane ukuthi basebenze njani. Ngoba siyananzela ukuthi nxa nguChelimane ziningi izinto abezenza kodwa engakwanisa ukuthi a-asayine abanye behambe belamula lo msindo osukhona njengalokho okwenzakala lapha eZimbabwe ukuthi kwacelwa upresident omunye owayeseritayile uThabo Mbeki ukuthi abuye ezoncedisa kumbe kudinga upresident omunye oseritayile ovele esebenza lezi ndaba. Imzekelo singaba nguye ubaba uThabo Mbeki kumbe omunye upresident ongaba eyamukeleka ngabantu abeMozambique njalo yiSadiki.